sí, exacto. Sekumbo pavile bona nxa bekhuluma bathi bezama ukuthi kube lodlame ezweni. Mhlawumbe ngibeke bayenza njalo kwathiwa you are influencing public violence, njani njani. Kwabhala amaphepha, mina kuvele ngingazithethi lutho ngalelo cacho. Sombona yiyo esiyibikakala kathesi iprocessman ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswela kabi. Amapholisa bedinga abantu bekhona kalokhu bebhoda ngaphandle kwendlu yami bezama ukuthi kuhamba njani. Bathi nge endlini kawayengu-organizer tenisumaroba bafika koshoko bafika badrive bafika kwabanye amabona kwabanye abahlali edolobheni lelaphana vele kuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawo la amapholisa asebenza nsida bedinga abantu. Sibani ukuthi vele lokuhamba ezitaladeni bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi.
Yena uCounselor Moyo lokho bengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla.
Bese bekhuluma ukuthi abesecurity bayalike bathi abantu abakuthi bevakatshe bebone labo ababe bothi. Ngingabuza ayodlala amalanga ngadlula iviki singela okokudla abantu bengavunyelwa ukuthi bezevakatshe. Njalo kusaziwa ukuthi ungahamba e-court akula bheyi. Ngaze ngaphuma mina sokuthenga sokuthi i-prosecution iya-withdrawa i-case. Into le yaqala ngesikhathi sabo-lookout odabengwa umnangagwa e-New State Security Minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengingacashi. Sathi kumbi. But nabanye sasivele sesimakile sekwazi ukuthi umuntu lo unenhliziyo elukhulu. Namhlanje nguye osendeyihloko kahulumeni and abantu sebevota yona leyana isitayela yezaphu yona leyana. Yinto esiyenzakayo ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo-lookout nguye wahamba udabengwa wasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu. Wathi umnangagwa wamlanda ejele. Wathi nxa ufuna ukuphuma ejele buyijoyina izayo.